kungekho umuntu engizomthanda. Kwatshintsha konke mangithola wena. Sweet lam lam kuhlane.